Ekhuluma ngemva kokuqhubela iziphathamandla zeqembu le-Highlanders impahla ezivele elizweni le-Canada umgcini sihlalo wogatsha lwe-First Mobile Sports Academy olutholakala edolobheni lakobulawayo ubeka ithemba Dube uthe lesi sipho siyingxenye yenhlelo zabo ezokuqinisa ubudlelwano leqembu le-Highlanders.
Sizama ukudinga ubudlelwano nayo i-Highlanders. Sine-academy e-Canada, sine-academy lapho eZimbabwe. Khuluma kunje, sinabafana abayi-4 ababuya from our own academy e-Canada bazile bakwa-Highlanders. So besithanda ukuthi sibabonge bona bayelendaz ngokuba athatha laba bafana for 3 months lokubo betraina kubo.
Esemukela impahla lezi ezivele kwabe FMSA unobhala jikelele weqembu le-Highlanders u-Emmett Ndlovu uthe vele iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili nje amanye ebhuluba ngoba lithola usekelo kanye losizo emphakathini.
I would like to, on behalf of Highlanders, appreciate.
Ngimele iqembu le-Highlanders. Ngithanda ukubonga lesi sipho esiyisibonelo sokuba iqembu leli liqembu labantu. Iqembu le-Highlanders libunjwe ngomnyaka ka-1926. Kodwa ungasilo sekelo esiluthola emphakathini aluba iqembu lachabalala kudala.
Impahla eziphiwe abe-Highlanders inhlanganiswe FMSA ngezigoqela amabhola omdlalo wenguqu, amabhola we-basketball, awe-rugby, awe-netball kanye namajazi abaqeqeshi beqembu lenguqu. UDube uthe isifiso sabo ngesokuba baqhubekele phambili bephathisa abe-Highlanders nxa bedinga uncedo.
Ngokuya kwesikhathi sifisa ukuthi sibe khona nxa befuna uncedo. Lokhu kunceda belufuna masikhona sibe khona ukuthi sibancedise going forward.
Kwele Zimbabwe inhlanganiso ye-FMSA ilamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba sebulawayo Junior League, ikanti lonyaka iza kuba leqembu elizadlala kusigaba sika Division 3 elibunjwa yilabo abadlali abangasenelisi ukudlala kwabasakhulayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.